into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakuBulawayo ngokungisekela wani ukuthi ngibe ngukhansila wendawo yaseMpophoma lasemabuthweni ukuthi ngikhokhele. Okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama-stakeholders akuBulawayo sithuthukisa idolobho lethu. Mina ngiyinzalo yakhonapha kuBulawayo, angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele Mpilo la mhlaka-7 February 1983. So abantu bangakhathazi ukuthi hayi umuntu okuza. Mina ngizalele Mpilo la, ngakhulela kublock 30 la kuZulu kamadlodlo. Ublock 30 ngafunda eNkulumane primary, uyedmasoma ayesethe ngomnyama alikwazi abahlali beMpophoma ukuthi sake sabalayedmasota ngomnyama eNkulumane primary udeputy engudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my master's. Hayi abazali bami badabuka eSwaziland.
Ubuke kwaba lengxabangxoza phose efana leyakoBulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls, njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha
indaba yeVictoria Falls? I think it was blown out of proportion. Iphathi yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. Mina I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshe eVictoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Ningaze libuze ama-councillor eVictoria Falls aze alitshele ukuthi umabutho azasimbori njalo kazange ixoxisane nathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami, akula i-position ye-candidate. There was a party directive in consultation labantu abe-Victoria Falls and bakwazi ngiceke wona ama-councillor a-Victoria Falls ukuthi baxoxisana njani lalabo ababezinkokheli phambi kwami. Mina ngasala ngizihlale nje emotini yami, bona besiyayenza imisebenzi ababethunywe yiphathi.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobho.
Iviki ephelileyo sike sahlangana nama-business people, osomabhizimusi, ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakoBulawayo ukuthi bantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa lalawa. Le ngozi yokudampa izibi lokunqaka siba le mbadalo njalo yokuthi nxa umuntu ungalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani or kule sigwebo bani. Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimi esasithi ngomabhimi. Khona ke idolobho li-require 30 and also ukuthi sibe le-engagement lenkulumo lokuzwanana lama-vendors akoBulawayo. Uzabona ukuthi abantu bakoBulawayo bayalalela and abantu bakoBulawayo bayalithanda idolobho labo. Abantu sebegcwele every corner yakoBulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini. So ngeminye imizamo esibona ukuthi la ingasincedisa ukuthi idrobho lihlanzeke.